isendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine ekuseni mhla ka 9 kuzivandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukuya kukhefu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusolwe ngabanye abathi lesi ayisiso isikhathi obekumele aphumule ngaso ngoba ilizwe liphakathi kwendubo ezifuna yena uqobo lwakhe athi abasekeli bakhe ababikwa bezigulela.
Ekhaya usuke esebenzile ehofisini lakhe, hhayi kwelika president. I-State House yindawo lapho ubuswa ukhona ohlala khona futhi. Ngakho-ke lanxa esendefini esekhefini uyabe esala khona, kuyabe kumele kukhulunyiswane kulungiswe lanxa esona lapho esekhefini, ngoba ilizwe alisoze lilinde konke lokho, kuyabonakala izinto eziningi.
Inhlanganiso yakwelebhilithani ecubungula ezenotho emhlabeni jikelele eye-Economist Intelligence Unit ithi umnotho weZimbabwe uzancipha ngesilinganiso sokulitshumi lantathu ekhulwini lonyaka.
Simelele kakhulu ukuthi sibone lesi sixwayiso esivela kupresident Tamisa. Ngiyazi ukuthi uzulukazi weZimbabwe uzakwemelele mbonengane lo uzalwa ngumbiko oqhakathike ukwedlula eminye imbiko esike sayithola ngembana, ngoba uzaqinisisa udaba lokuthi ngo-2020 sizakwenza kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ubuya kukhefu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusolwe ngabanye abathi lesi ayisiso isikhathi obekumele aphumule ngaso ngoba ilizwe liphakathi kwendubo ezifuna yena uqobo lwakhe hathi abasekeli bakhe ababikwa bezigulela. Ugatsha lukahulumende olwezokuthulwa kwembiko lwazise ukuba umongameli Mnangagwa kasoze aphume phandle kwelizwe ukuyaphumula njengalokho okwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe sesangumongameli. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba eloba ebulenjini bokuxhumana iTwitter ulandule imbiko ethi umongameli Mnangagwa uyavinjwa ukuphuma elizweni ngabebutho asebefuna ukumsusa esihlalweni. Uthe lokho akusewuqiniso njalo Mnangagwa akaze athathe ikhefu phandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube. Waqala ngokumbuza ukuthi kungaba lokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe na Mnangagwa ekukhefu.
Ye, inguquko zingaba khona, kungaba lethuba lokuthi kukhulunyiswane uma uhulumende iZANU PF ingavuma ukuthi ibone lokho kubonwa nguye wonke umuntu ukuthi bona bebodwa ngeke balivuse leli lizwe. Uzakhumbula ukuthi bathethe ilizwe ngo-1980 liphilile balidilisa, balibuya kwahlanganwa ngo-2009 kusiya ku-2013 lavuswa ngabanye bababuyisela sebelidilizile. Okuveza kahle kamhlophe ukuthi kabalandlela yokuthi babuse ngendlela efaneleyo. Bayakubona khona lokho kodwa bayakuvika balenhloni yokuvika, kodwa isimo sokudilika komnotho sisho ukuthi bazavuma ngekhanda kuphela, kumbe bazathathelwa umbuso ngabantu beZimbabwe ababe sebelambe kakhulu bengasafuni ukubekezela ukuthi kuyenzekile. Ngibona sengathi ithuba ngokunjalo likhona elokuthi kungakhulunyiswana ngoba sebebonile ukuthi hayi kangeke kubahambele. Njalo kuphelela kuphola nje kuphela abanye bengekho akusoze kuncede. Kumele kube yiyo bona laba kubakupholathi, kube ne-MDC Alliance, kube ne-Civil Society, kube lama-church, kube laye wonke umuntu weZimbabwe ongancedisa ukuthi kwakhiwe iZimbabwe eyaphambili.
Manje pho njengoba sisizwa kuthiwa umongameli usethethe ikhefu elenyanga yonke, kutsho ukuthi sokuzamiswa yonke into na azaphendwe?
Nangabe esakuthatha kalula kanjalo esiye ekhefini kunje, uzabona kahle ukuthi ilizwe kasomdlalo. Kuyofanele ukuthi sale ekhaya ikhefu lakhona kade lithi belelithatha, angalithatha sale emzini wakhe ekhwekhwe, angithi uyabe khona kuqhubeke kusezinto, kumbe layo isethatha usele Singapore yakhe kwenye indawo kahlala. Kodwa nxa ekhona lapha ephume kuphela e-State House, kumbe ese-State House phela, ukhumbule ukuthi uhulumende lanxa ethi upresident lanxa ethethe ikhefu usuka ehlala e-State House, uvice president kayisebenzile e-State House. O-ekthayo usuke esebenzile ehofisini lakhe, hhayi kwelika president. I-State House yindawo lapho ubuswa ukhona ohlala khona futhi ngakho ke lanxa eselefini esekhefini uyabe ehlala khona uyabe kumele kukhulunyiswane kulungiswe la nxa ekhona lapho esekhefini ngoba ilizwe alisoze lilinde konke lokho kuyakonakala izinto eziningi kuyachitheka yonke into asikwazi kunje ukuthi izikolo vele ziyavulwa yini abantwana vele alisoze benelisa ukuhamba siyakwazi abaningakade befanele bangene besiyakwenza u-Z0 kumbe kuthiwa yi-ECD abasangeni abazali sebebadlulisela kumnyaka olandelayo ngokuba ingekho imali yokubhadala ukudla indlala iyakwesabeka lo nyaka akulazulu akulalutho ngakho-ke kudingeka upresident abe full time ehofisini ayeke nje umdlalo lo wokuthi kuthiwa kuyayika elifini kanti elifini oyekhefini ngakokade usebenza usesebenze akulalutho alusebenzileyo
siyabona ukubana ozaba esaphethe isikhundla sikamongameli ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga yena ophakathi kokulwisana lomkakhe manje pho kusetshenzwa njani nxa kunje akumelanga na ake ameceleni udaba lakhe lusahluzisiswa
emazweni acacileyo bekungenziwa kanjalo kodwa leli alisolizwe ngendlela ngaphansi kwalohulumente ilizwe leli selilo kothiwa yi-Banana Republic sungumdlalo nje ongayindawo ungakhangela abantu abakhona laphana phezulu kohulumente balutshwana abalomqondo okhaliphileyo ukuthi bangavusa ilizwe abaningi nje ngabantu asebahlalwa badinwa khona laphana kusuka ngo-1980 ngakho-ke angiboni lutho olungasala luguquka khona lapho eselifini esekhethini upresident laba abasala abasekeli bakhe hhayi labo kababoni lutho
lo ngumnumzana efihle lancube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso yakwe-Lebhilithani ecubungula ezenotho emhlabeni jikelele e-Economist Intelligence Unit ithi umnotho weZimbabwe uzancipha ngesilinganiso sokulichumi lantathu ekhulwini lonyaka. Ngokunjalo, inhlanganiso le ithi uZulu uzaqhubeka isidla imbuya ngoluthi. Inhlanganiso ye-IMF yona ithi uzancipha ngesilinganiso sokuyisikhombisa ekhulwini. Ukuchabalala komnotho sokulethe le abantu ubunzima obukhulu obugoqela ukudula kokudla lempahla ezitolo kanye lendlala ihlasele abantu abayizigidi ezingena phose kusitshiyagalombili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthe uphatheke kubi kakhulu ngokudilika komnotho lokuhlupheka kwabantu. Isikhulumeli sakhe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi umnumzana Chamisa uzakwazisa kunsukwana ezilandelayo ngenhlelo zakhe zokuletha ububelo kwezomnotho welizwe.
UPresident Chamisa uzaphumisa umbiko omkhulu ogoqela isixwayiso sokuthi ilizwe leZimbabwe lingathova kanjani ukuthi lilungise iy'nhlupho ezikhona kwiminyaka ka-2020 esibiza sithi thina yi-Agenda 2020. Simelele kakhulu ukuthi sibone lesi sixwayiso esizavela kupresident Chamisa ngiyazi ukuthi uzulukazi weZimbabwe uzabe melele mbolengani lo uzabe umbiko oqhakathike ukwedlula eminye imbiko esike sayithola ngembana ngoba uzaqinisisa udaba lokuthi ngo-2020 sizakwenza kanjani ukuthi siqhubekise udaba lokuphumelelisa iZimbabwe njalo lokulungisa into eziningi ezihluphayo. Ngakho ngithi uZulu weZimbabwe akamelele lokho laye lungiselele ukuthi athathe amaqhinga aphezulu ukuthi kulungise uhlupho lwalelizwe once and for all ngesilungu ngeke salelokho sithiyabuzimela kunje.
Umongameli Mnangagwa kuyini elingamxwayisa ngakho okungavuselela umnotho ekuphendukeni kwakhe kukhefu ekupheleni kwenyanga?
Akasiboni siyesiyamxwayisa ngakho ukuthi kakhangele umumo welizwe umumo womkhonomi abone ukuthi uyalungisisa kumbe uyasebenza ukuthi alungisise udaba olumqoka olwezenotho kusukela ngodubo lwezombusazwe olokhethelweyo ka-2018 lapho ajontsha khona ngoba yikho lokho esikwaziyo le ngcitshi eziningi eze-economy ingcitshi ze-politic le ngcitshi zakubo-World Bank lakubo-IMF ziyaqonqosela ukuthi kufanele kulungise udaba lwezombusazwe ukwenzela ukuthi umkhonomi ungaloyasukumela phambili uzulu weZimbabwe angathola ukuhlupheka. Simnika isixwayiso esifanayo nasenetho esiphiwa yibo bonke abe-World Bank, IMF esaphuma ku SADC saphuma ku African Union saphuma ku President Mbeki njalo ukuthi hayi lanxa kunjani kakuthole ukuthi kulungiswe udaba lokhetho olungaphumanga kuhle ngo-July 2019.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Isizalwane zeZimbabwe zithi zilokhu zididekile ngomthetho omutsha owethulwe ngeleSouth Africa ukuthi abathola ubuphepheli lababudingayo kulelo lizwe bengaphatheki kwezombusazwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqaputho Mabena, ngalolu daba.
Ukhangelane abantu bonke kukhanya i-immigration act evele ikhona kodwa ingaimplimentwa ibisayilene. Bengayi-operationalizanga. So ayitageta amaZimbabwe sayitageta everyone for his prepared South Africa.
Kodwa wena ubona njani umthetho lowo? Ayisuwo mthetho onqabela ilungelo likaZulu na?
Ngumthetho onyathela ilungelo likaZulu ikakhulu ngoba siyananzelela ukuthi abantu abavele bebuya eSouth Africa beyiziphepheli nabantu ababebephatheka emazweni abo kwezombusazwe bese behlukunyezwa emazweni abo ukuthi indaba bengena ezombusazwe bese bebaluleka ukuzocela ukutata kule-South Africa. Nxa sibe sihla lapha nxa ukhulumelwe e-South Africa sesithi yena akumelanga baphatheke kwezombangazwe emazweni abo kuyabe sekuyinto embi kakhulu esiyisolayo osakunyathela amalungelo abo. Okwesibili thina okuhlupha kakhulu yikuthi siphakathi komkhankaso wokuthi abantu abasuka ekhaya sithi ngamadiaspora abahleli lapha e-South Africa bangenele ukhetho oluzawe lukhona ngo-2023 ngoba siyakhumbula ukuthi umthetho wesisekelo wezulay 2013 wathi wona abantu abangaphandle kwelizwe kumele bavote. Ngomnyaka ophelileyo uminista we-justice uqalisile ukuthi esenza ama-consultations ukuthi kambe kungavuma yini ukuthi abantu bavote abaku-diaspora. Nathi sabhike silungiselela lokho bese siba nalo umthetho. So esizama ukuthi sikuzwisise ikakhulu kwabafundela umthetho amagqida ethu yukuthi umthetho lokho sokufakiwe kuzanqabela yini lokho esithi i-diaspora vote kumbe kuzoyivumela. Yikho esizama ukuthi sikuzwisise kuleli zinto.
Sizwa kuthiwa kusungulwe ibandla elitsha eligoqela abomnumzana Walter Mzembi labanye. Abantu bacabanga ukuthi umthetho nalo uzaphazamisa amabandla njengayona lawo, kuzasebenzeka yini?
Njengoba ngakuyikuthi labo bayiphepheli omzembi labanye ikakhulu lapho ababizwa nge-G40 lapha e-South Africa kusho ukuthi angeke babe layo imvumo yokuthi bahlangane baxoxe ngezombangazwe. Nxa befuna ukuxoxa ngezombangazwe sokamele babhale incwadi becela umphathi intambo ezangaphakathi e-South Africa ukuthi bona bangobani bafuna ukwenzani. Angeke baphombe ukusukuma njengalokho esikwenza ukuthi bethi beqoqa abantu bethi kubona bafisa ukuthi kube le nguquko elizweni lakithi laseZimbabwe. Umthetho lowo angithi kuthiwa iziphephele abantu abayiziphephele abasuke babaleka emazweni abo beyiziphephele ngabantu esingathi thina nxa singayenza umzekeliso ngezabeni zaseZimbabwe ukuthi abantu ababalekele umbuso we-ZANU-PF ngoba bona bengamalunga ebandla kumbe amabandla aphikisayo bese bebuya lapha e-South Africa becela ukuthi bagqatshwe bathathe ngoba bebeziphephele ngoba ngale bayahlukunyezwa ngembono yabo yezombangazwe.
Lo ngumnumzana Ngqaputho Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Yesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Amapholisa athi akhathazekile kakhulu ngokukhuphuka kwenani labantu ababulala abanye kulandela ukuxabana, ubusela kanye lodlakela lwezindlini. Njalo athi sokubikwe izehlakalo eziningi kusukela ngenyanga edluleyo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele umphephandaba le-The Chronic ukuthi ukhuthaza ukuthi abantu bahloniphe njalo balondoloze impilo. Ilunga leqembu lezemculo lemidlalo ele inkululeko yabatsha School of Arts iyasa uNewman Kondwe usevule isikolo sokufundisa abantwana abancinyane ezemidlalo yokuzilibazisa esibizwa ngokuthi Infinity School of Arts. Abantwana abaleminyaka ephakathi kwemihlanu lelithumi bafundiswa ukugida ezomculo ezokulingisa lokunye okuningi-ningi ngaphandle kwembadalo. Okwamanje sithanda ukubonga abalaleli be-Studio 7 abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Indebele lapho esi-live streama khona. Siza ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumela wona nge-WhatsApp singakafundi ke imbiko esiyithulelwa ngabalaleli bethu abasilandela ku-Facebook.
Salubonani bantu be-Studio 7 kanye labalaleli. Hayi maZimbabwe nasike sivula namehlo manje. Nangakwe maskor ne-cabinethi yakhe yezano. Asiqali akuqaleke lena leli qembe elingakaze libuse i-MDC. Kunini sihlupheka lokho kuthiwa bekezela bekezela. Ubekezela from uzalwa ngaboma 80s uze kube kuma 40 years lokho kuthiwa bekezela bekezela. Hayi man, asike sivule namehlo sekeleni ukudlalwa ngabantu. They must go, please. Sesikhathele, sikhathele, they must go. Bakhuluma nje noma yini ngoba bona bayasutha, ngoba bona baphila kamnandi, baphila impilo enhle. Lawona la amaqembu alokhu azivula khona lana abaphuma khona lapho kuzana. Please bantekelani ukuwavotela laba bantu benza ama-business ngathi. Bayabona ukuthi abantu beZimbabwe balahlile, silele.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, lo ngiphilani Ndlovu. Wakumlevu, ngiyajabula nami ukuthi ngibe ingxenye yohlelo lwenu. Uhlelo oluthokosayo, olujabulisayo njalo. Well, mina ngizokushiya nje ngamafuphi ukuthi izanu kumele ihambe isikhathele ngayo. Ngiyabonga.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Ngithanda ukunibulisa nonke bantwana bakababa. Indaba yaseZimbabwe ibuhlungu, 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 ibuhlungu ngalo president okhona umnangi kwakho. Bathandekayo, eyi, uyabona uma kusabusa lo mnangi kwakho ayikho into ezobuya ilunge ezweni. Ayikho into ezobuya ilunge. Umbuso lo okhona manje ucindezela ngamandla. Ucindezela ngamandla abathandekayo, ucindezela ngamandla abantu bayahlupheka ekhaya kunzima. Nathi sila eGoli nje sisuke ekhaya kunzima impela. Kusho ukuthi noma sila eGoli nje impela siyakhumbula ekhaya, siyafisa impela ukuthi sakhe kodwa kunzima. Uyokwakha uqale kuphi ebunzimeni obungakayana, njengoba ukhushula ne-school fees ngapha abantwana bazofunda kanjani. Uyabona iZimbabwe bekuyilizwe elaziwa umhlaba wonke ukuthi ngemfundo lihamba phambili. Kodwa manje ngokubheka kwami ngibona ngathi hayi kuzohamba kubhedi impela. Ngani ngoba uma uthi uyabheka isimo somnotho sehlile siyabheda, isimo somnotho sibi. So lo mongameli ophethe njengamanje hayi kungcono ashenxe bakwethu aphume. Yazi uzuthi kungcono uma ngabusa mhlawumbe labo ndlebe ikhanyela ngabelungu. Ngani ngoba bayakwazi ukwenza izinto ngendlela. Bayakwazi ukuthi noma ngabe bebecindezela abantu abamnyama kodwa ukudla bekukhona, umnotho bewumi kahle. Mina ngokwami ngokubona kwami hayi cha, bahlulekile laba bezano, bahlulekile abashenxe bakwethu. Mhlawumbe sikwazi ukuthi sihlanganise umlungu nomuntu omnyama kuhlangane njengala eSouth Africa uma kunje behlangene kuba ngcono bakwethu. Asizameni sonke nje ukuthi sizameni ukuphakama ukuthi sithi umnankwakwa phansi nephathi yakhe makaphume ngoba abantu bayahlukumezeka bayahlupheka abantu bayafa ngendlala izifo zingaka ekhaya ukudla akukho imvula ayo izulu kalinethi bakwethu uNkulunkulu simthandaza uNkulunkulu wethu ukuthi engathi angangenelela manje eZimbabwe ngoba manje sekufike egcineni sokukubi kakhulu manje bakwethu kusazoba kubi uma singaphakamanga ngoba uNkulunkulu naye uthi ufuna umuntu aphakame ebese yalekelela ngoba thina uma singakubeka kuNkulunkulu sihlale sisonge izandla sithi uhulumeni uzolungisa angeka lungise lo hulumeni uzomosha uNkulunkulu ufuna thina siphakame manje siphakame sikhale abantu bonke babona ukuthi kunzima eZimbabwe babona ukuthi kuyafuneka kushintsho akayehle sihlalweni ngoba lento ayenzayo ayikho eZimbabwe kuyakonakala kuyaphambili bakwethu ngithe ngumfokanyoni lo mbuye intaba zinduna mina bakwethu ngiyabonga kakhulu inkosi inibusisa
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyene lisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 niyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 ke lapha silobani abasilandela ku khasi lethu le Facebook silo nomini ngwenya siyabonga ukusixhasa silo Musa Mazibu ukuthi livuka njani sisonke ngise Randburg silo Precious Nzuza othi livuka njani emsakazweni umlanga kwavela yikho into ayibonayo ngeeconomy ubongani jamela uthi salibonani zihlobo ukuthi iqiniso libuhlungu badala ibuqedi ubunini khangelani ukuthiwa uthatha ileave but uche abantu belamba ngoba yena isikhwameni ule mali yokwenza wonke akufunayo uRopelang Chepo Ndlovu laye uyasivukisa lapha uthi yena usalele use Gabron usiphosiswa Ndlovu uthi uyasibingelela ke lapha uthi siqhubene sizama ukuvusa ilizwe lakithi kubuhlungu ukuhlala kwamanyamazwe especially eMzansi sibizwa noma yini abathanda ukusibiza ngayo umoyo bukhosi uthi iphathi ebusayo kayibuyele emuva yebo ke imbono yabalaleli bethu laba kodwa layo ke ibandla lezana PF lilo wayo umbono njalo lithi lilezalo inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane Inkosana yeBritane uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan bathi bazahlehlela emuva kancinyane ukuba ingxenye yomdeni wesikhosini kulelo lizwe njalo bazahlala isikhathi eside eNorth America kodwa besiya lelizweni labo ababili laba abazakala ngokuthi iDuke leDuchess of Sussex badlalele ikhisimusi eCanada besithi bafuna ukuchaywa ngumoya Kulokhu babehlolisiswa ngumphakathi kulandela umtshado wabo kanye lokuzalwa kwendodana yabo uArchie. Isihlenge sePuerto Rico sisalungisa ukubhidlika kwaleli lizwe kulandela izehlakalo zokuzamazama kumhlaba okwe-earthquake kumaviki ambalwa edluleyo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zilala ezimoteni lezitulweni zisesaba ukulala ezindlini ezingabadilikela loba nini. Iningi lilokhu lingelamanzi njalo uMongameli Donald Trump uthe ilizwe lelo selidinga uncedo kwesiphangephange i-state of emergency. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya ubudlelwano obuphakathi kwaleli lizwe lele Iran le-Iraq kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran uMnumzana Qasem Soleimani ngelemelika kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha e-America e-Iraq ngele-Iran. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika uMnumzana Mandla Mkhwananzi.
Utshintshile umongameli waleli lizwe umongameli Donald Trump ukhanya sebele U-10 sengathi kasakhulume ngokwempi. Ngiyamva kokuthi yena obevele sithi yena nxa bangavele bazama ukubuyisela uzahle athumele impi. Kodwa lanxa kungani ukukhuluma sokuphansi kwethusela kodwa okukhona ukuthi lokho esithobele iran akasikwazi ukuthi izakwenzani kodwa impi kayika ungeza ukuthi ukuthi sisukile
siyayibona njalo eminye impiko ithini ele Iran mhlawumbe bekuyikho kodwa kuphela ukuhlasela ebelingakwenza iIran yesaba yini kwelilwisana lele Melika
angeke zange ngithi ukuthi iIran yesaba ngoba labana abantu kabe sabe ngoba bona bathi nxa besifa baya kumbe kusezulwini kumbe baya ngapi ngokokholo lwabo angathi yabo so okunye ukuthi yena lwana umuntu obulewe ilele lakithi Melika sebemenze waba ngumuntu omkhulu kakhulu sebemphakamise kakhulu ngoba kibo ikukufa okubusisiweyo so ngisho ukuthi khona banenge la khona phakathi abazazinikele ukufa kulele lezi abangalokholo lona leliyana olwenkabaze phakathi ya
ubona ingani ngempela bakhona abazahlasela phakathi lapha ezitimeleni endaweni zokudlela emgwaqweni
zonke izindawo lezo vele kuzolahla sibili ngoba kukhona kuqalisayo zonke kungaba kungaphi ngabe ngathi ngabe use kuma-cyber kuma-internet zonke izinto ya sokuvele impi yesikhathi eside le
lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kwezomculo namhlanje silabafana bakagodlwayo besithi inkosi uLobhengula.
Wakhethe ukufukulule
Yebo ke ngabafana bakagodlayo labo besithi inkosi lebhengula. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.